Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uEvans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 Nhlolanja 2023 ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla. Namhla impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isifikise umnyaka kungelala zibonelo zokuba izaphela nini. Unkosikazi Jill Biden umkamongameli wele Melika ufike kwele Kenya namhla kuhambo lwakhe lokwethekelela izwekazi le-Africa oluqale kwele Namibia. Izakhamizi zemaphandleni ezabelweni ezitshiyeneyo zithi sezidlela evalweni zisesabela umonakalo ongadalwa ingozi yezulu elilethwa isivunguzane se-cyclone Freddy. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Namhla impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia ifikise umnyaka kungelala zibonelo zokuba izaphela nini. Impi le isidale inhlupho emazweni amaningi agoqela ele Zimbabwe okuvezwa ukuqansa kwentengo yokudla eyamafutha ezimota imvundiso yefertilizer kanye lokuphazamisa izifundi ebezisemakolitshini alelo lizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezombusazwe abagoqela abebandla elibusayo eleZANU PF bathi bafisa ukuba ngabe iyaphela limpi ngoba isiphazamise abanengi umhlaba wonke jikelele hatshi kwele Ukraine kuphela. Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla ebandleni leli ulandisa kabanzi ngalokho.
IRussia layo silabangani baya asebeyibona ukuthi hayi lapha isithelelwa ikakhulu iChina leNorth Korea. Zingangenela iChina leNorth Korea lapha entweni leyi. Kuza kugcina sokuphuma into esiyibala sithi third world war. Third world war izakuba khona nxa into le ingasabanjwanga kahle. Kodwa ke okukhona ukuthi kathesi sikhangelele ukuthi enqe mhlawumbe bono China bengancedise ukutheni bekuthi kube le-ceasefire kukhulunyiswane ukuqedwe impi ye-Russia. Kodwa ke okukhona ukuthi njalo ingozi yayo i-third world war ingalumatha ingaqala noma nini ngalesi sikhathi ngoba vele so kuyingamazwe alwisana lelizwe elilodwa eliyiRussia. IRussia abangani balo bazagcina sebethelela kwese kuvuka i-third world war.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Ostalo Siziba, laye upha umbono webandla lakhe ngalempi.
Thina sikhangelele ukubana umhlaba wonke kube lokuthula, ikakhulu ke ubuzwanana phakathi kwamazwe ke awe Russia le-Ukraine ngenxa yokubana i-United Nations ilakho sobala okufanele kwenzakale ke uma amazwe amabili ehluphene kungabi lokuzwanana. So thina sibona ngani into eqakathekileyo yikubana ke kube lokukhulumisana ukuze kulungiswe udaba ke lwempi ke ese-Ukraine le-Russia.
Ophatheke kwezokuhlaziya ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera ulandisa ngosekuphazanyiswe yilempi eZimbabwe.
Ngathi mina impi yaseRussia le-Ukraine iba ngokuthi intengo yamafutha awe petrol le-diesel aqonge kakhulu. Lapha eZimbabwe ongela amagetsi siyakwazi ukuthi ama-industry amaningi asebenzisa i-diesel nxa ungela amagetsi. So uqonga kwentengo leyo kwenza ukuthi intengo yezinto eziningi kakhulu layo ikhwele.
Ukuqhubeka kwayo limpi ukutshela uthi kubangele ukusilela kwengqoloyi elizweni.
Kwaba lokungatholakali kwengqoloyi lapha eZimbabwe ngenxa yempi leyo ngoba siyakwazi ukuthi ingqoloyi eningi esiyisebenzisayo ikakhulu ekulungiseni isinkwa ivela khona ngale eRussia le-Ukraine. So ukungazwani kwabo kumbe impi leyo iba ngenjalo ukuthi singabe lengqoloyi eneleyo.
Lanxa umphathintambo wezokuthengiselana uDr. Sekhayi Nzenza enganelisanga ukusithumela amazwi akhe uthi impile yenze eZimbabwe ladinga ezinye indlela zokuzinakekela efana lokuzilimela ingqoloyi. Limpi yaphazamisa abafundi beZimbabwe abaningi ababefunda kwele Ukraine ngesikhathi iqala. Iningi labo babefundela ukuba ngodokotela, omanjinela leminye imisebenzi eqakathekileyo. Imizamo yokukhulumisana lalaba bafundi yehlule, oyedwa wabo ongathandanga ukubethwa ngegama loba ukuthatshwa amazwi umane wathi sewasuka e-Ukraine. Lomsakazo kawenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngale impi, njengoba umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ethe uphathekile. Kodwa ngomnyaka odluleyo eZimbabwe livote liphikisa isinqumo se-United Nations sokuthi eRussia like limiswe ukuba lilunga lale inhlanganiso ngoba kuyilo elahlasela eUkraine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zemaphandleni ezabelweni ezigoqela iMatabeleland South zithi sezidlela evalweni zisesabela umonakalo ongadalwa lizulu lesiphepho uCyclone Freddy. ICyclone Freddy esukele elwandle lweIndian Ocean yedlula eMadagascar leMozambique isiqonde eZimbabwe. Uhlangothi olupha usizo lapho kulomonakalo elizweni oCivil Protection lukhiphe umbiko luxwayisa uzulu ngoCyclone Freddy. Umphathintambo wezokuthulwa kwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uthele intatheli zindaba ukuba uhulumende uselungise indawo eziqintini ezijiyeneyo lapho abantu abangayacatshisa khona amakhanda nxa bengahlaselwa lizulu leli. Kodwa abanye bathi kabakholwa ukuba uhulumende ulungisele okwaneleyo ukumelana lengozi engadalwa yileli zulu. Uhlangothi lwezomkhathi luthi uCyclone Freddy ulakho ukuhlasela ezabelweni ezinjengeMatabeleland South lezisempumalanga yelizwe. Uzulu ukhuthazwa ukuhamba ngonanzelelo ngoba lesi sivunguzane siza lomoya olosiqubu esifika amakhilomitha alikhulu lamachumi amabili ngehola 120 kilometers per hour. Unkosikazi Jill Biden ufike kwele Kenya namhla lapho amukelwe unkosikazi Rachel Ruto emagcekeni endizamchina eJomo Kenyatta International Airport. Iphephandaba leStandard libika ukuba unkosikazi Biden uzakwethekelela indawo ezimbalwa eziqhuba inhlelo ezisekelwa ngeMelika, njalo lezinye ezigoqela ezokuchayelana imali ukulondolozwa kwezemvelo labesifazane labatsha. Ufike kwele Kenya ngesikhathi amazwe asempumalanga kuzwekazi le-Africa ebhekane lendlala esabekayo. Ukhangelelwe ukuba uzaxoxa lomongameli William Ruto ngodaba lolu, njalo langobudlelwano belizwe lakhe lele Kenya. Uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngomgqibelo. Unkosikazi Biden obekwele Namibia lapho ancome uhulumende kamongameli Hage Geingob ukhanya ethakazelela kakhulu ukulondolozwa kwelungelo loluntu langokuthuthukisa abesifazana lamankazana. Lokhu ngokwesithathu ukuba ethekelele kwele Kenya. Okwamanje ngokwakuqala ukufika kwakhe elizweni leli selokho kwabusa umkakhe umnumzana Joe Biden wele Melika. Omunye wabalandela uhambo lolu ngumnumzana Effie Dlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Uhambo luka First Lady weMelika luhle kakhulu, luqakathekile njalo. Angafike endaweni kwenza ukuthi amehlo omhlaba akhangele kulelo lizwe. Ngakho ke bekuzaba kuhle ngabe ufinyelele kwelaseZimbabwe. Kwavela kahle kamhlophe ukuthi kambe abantu amalungelo abomama, indlala lakho konke lokhu kuyisima kanjani, bekuzanceda kakhulu. Kodwa njengoba kubuswa kabe kangaka eZimbabwe kungelabudlelwane leMelika, kwenze ukuthi angenelise ukuthi eze kwelaseZimbabwe. Kodwa bekuyabe kuyinto enhle kakhulu ngokuba bebezabona lalabo abafuna ukuhlanyela izimali ukuthi nansi yandawo esingahlanyela khona izimali. Kodwa ke nxa ingavakatshelwa iZimbabwe ngabantu abalohlonze abanjengo First Lady weMelika, kwenza ukuthi izinto ezicakathekileyo zihlale zicatshile. Ubeza khulisa i-terrorism, ubeza khulisa i-investment, ubeza khulisa njalo ubudlelwane ngendlela enkulu. Kuqakathekileke ukuthi iZimbabwe yakhe ubudlelwane lamazwe anjengabomelika ukuze abantu abanjengabo umama uBiden bakwazi ukufinyelela kwelaseZimbabwe noma bevela kuwapha amazwe baphakamise indaba yeZimbabwe yaziwe ngumhlaba, ibukwe ngumhlaba, kumbisolwe ilungiswe ngumhlaba kungakonakali kakhulu.
Baba Ncube, singathi uhambo lukankosikazi Biden lulakho yini ukuthi luveze ukuthi izwekazi le-Afrika libhekane lani?
Kakhulu uhambo luyancedisa kakhulu ukuthi abantu bangaphandle kwamazwe babe lolwazi lokuthi kwenzakalani izwekazini le-Afrika, ikakhulu kulawo mazwe lapha azafinyelela khona, ngokuba lapha ahamba khona imisakazi yamlandela kuyo yonke indawo. Ngakho kuyakwazi ukuthi akhulise amalungelo abomama, akhulise amalungelo abantwana, akhulise amalungelo e-free and fair election, akhulise amalungelo okudla, akhulise njalo isimo selizwe, aveze lokho okuhluphayo lalokho abangabe sebekwenze kahle. Ngakho ke bekuzaba yinto enhle kakhulu ukuthi afinyelele elizweni elinjengale yaseZimbabwe, ngabe bekulobudlelwano obuhle obokuthi akwazi ukufinyelela khona. Ngoba bebeza kwazi kangcono ngeZimbabwe, beza hamba lapha lalapha nababona indlala, babona izinsizi, babona ukuthi bangancedisa ngayiphi indlela laba bafisa ukuncedisa, babone futhi lalaba abafuna ukuhlanyela izimali ukuthi bangahlanyela ngapi. Kube sekubonakala njalo lapho okuphumelele khona nxa kule ndawo lapho eziphumelele khona. Lanxa nje vele zingekho eZimbabwe indawo ongakhuluma ngazo ukuthi kule ntuthuko, ngoba izinto zime kabi kakhulu. Kodwa ukuhamba kwakhe, ukufinyelela kwakhe kuzwekazi le-Afrika kuyayinceda kakhulu i-Afrika. Isifiso yikuthi afinyelele emazweni amaningi kakhulu okwedlula la afike kuwo.
Umnumzana Efihlela Ncube ulwela ilungelo loluntu, ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF.
Khona vele nje kufuze ubana ngabe amazwe wonke adinga ukudlelana kulobudlwangudlwangu lobu obenzakalayo. Ngikhuluma kanje, so umbuso kababa uBiden usufuna ukuzidonsela esigabeni sokubana sigcina sisiba lombhuqazwe wamazwe wonke owesithathu esubiza ngesiNgisi sithi World War III. Kwezinto ezingamelanga zikhwabithwe zona lezi. IMelika njengoba iyi-superpower njalo yona ithuthukile kakhulu, kumele ibe ngamanye amazwe adinga ukuhlanganisa abantu lokuhlalisana ngokuthula lokuhloniphana phansi lapha emhlabeni. Ngoba yikho phela okudingekalayo ukubana sithuthuke, kube le mpumelelo i-development ibuya nxa kulokuthula lokuhloniphana lokuzwanana. Ike sukhala ukuthi ngabe vele bayakwenza.
Ye, nxa sisikhangela baba Juma, pho-ke ukubuya kukankosikazi Biden kuyabhuqulani?
Ukubuya kukankosikazi uJill Biden e-Afrika ezokhangela, ngizwile ubana ukuthi uzokhangela isimo sokudla ebantwini be-Afrika, inhlala kuhle yabantu lento ezinjalo. Sekusithemba ke kubana kona usezayenza imizamo yokuthi kona i-America ibisusa izijeziso zama-sanctions emazweni anjengathi lapha eZimbabwe lamanye amazwe lapho abajezisa khona, ngoba kuyafanana izijeziso lezo ziyenza khonokho abuye ezokhangela, ziyenza ubana ukudla kungeneli, ziyenza ubana umkonomo ungathuthuki, ziyenza ubana abantu behlale befuna ukudlongulana, okuyinto engamelanga yenzakale nxa kungabantu abathakazelela ukuthula lokuthuthuka. So akube yisifundo azabuyela laso sokubana ayotshela umkakhe uJoe Biden ukubana peace begins with you, peace begins with me, and peace begins with all of us. Kusijubana kene ukuthula kuqala ngami, kuqala ngawe, kuqala ngabantu bonke sibambene.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Kulandela ukunanzwa kosuku lwabatsha mhla ka-21 Nhlolanja, abenhlanganiso yamantombazana abephusheka girl babelohlelo lokuthanyela belondoloza ukuhlanzeka esibhedlela sempilo kobulawayo. Abasakhulayo laba basebenze lezinye inhlanganiso zamantombazana bethanyela lokukoroba kumawodi okulaliswa izigulane. Bacenta phandle babutha lezibi kulesi sibhedlela. Intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda usipha lolu daba.
Abephusheka girl babambisane lenhlanganiso yabo ngene ze 24 Academy labe Green Earth Waste and Recycling bathiya isibhedlela sikhangeleka. Ukhosazana Makhosazana Ndiweni ngephusheka girl uchaza ngenhlanganiso yakhe.
Singabantu abatsha abale vision, singabantu abatsha abathandayo indawo lapha bakiyo. Sahlala phansi njengeqembo sabonisana ukuthi kungaphi lapho kulesidingo lokuthi singaphathisana kanjani. Sananzelelo ukuthi impilo isibhedlela esikhulu lapho abantu abaningi vele endaweni ezijeneyo abalethwa khona nxa kuyukuthi sebethole iproblem engani inkulu ukukhangelane lezempila kahle.
Uyaphambili egcizelela ukuthi inhlanganiso yakhe inenhlelo efuna ukuzenzela uZulu.
Siyafisa ukuthi every month kube lento esiyenza ebambekayo for our community, ukutshengisela ukuthi lathi siyabona okwenzakalayo phakathi kwethu and sifisa ukuthi isizwe sethu sonke laso sithuthuke njalo sibenefit from us.
Omunye wabatsha bekulumkhankaso ke esibhedlela sempilo ngunkosazana Vivian Moyo uchaza ngabakade bekwenza.
Besincedisa ngokudobha amaphepha, silatsha utshani, lokuklina i-kitchen. Njengabatsha besifuna ukuthi sincedise lathe emphakathini sigcine indawo yethu ihlanzekile noma besingela okuningi, but khonokho okuncane usincedisile ukuthi sikline isibhedlela sethu.
Okugcizelelwa nkosazana Aletha Nyathi.
Sasuka khonapho saya emawadini sabancedisa ukuklina amawadi. Sabe sesiyadobha amaphepha phandle around the hospital, safika sasilesha. Sasilabanye abangasibo malunga ephusheka labe nurses 24 engibakhumbula kuhle is Nasqua Talent, Girl Up, lamanye nje amalunga ama-church ayekhona khona lapho.
Omunye wabaphathi besibhedlela sempilo sichitha mfundo Solwayo Ngwenya ubonge kakhulu usizo abaluphiwe ngabasakhulayo laba.
Awu, siyabonga kakhulu ukudinga lokho okwenziwe ngabatsha. Into enhle ejabulisayo ukuthi senze impilo kahle yabantu bethu, siyigcine sisebenze kuhle. Abatsha labo bengaze batshona besenza into lokho sokuthiwa ngama-drugs, besenza into engancediwe empilweni. So siyabonga kakhulu ukuthi nxa bethatha isikhathi bebuya bezonceda indawo lapho kulezigulane khona ezinjengesibhedlela sempilo ukuthi bakline labo kube kuhle. Siyabonga kakhulu.
Lanxa indikimba yalo nyaka kusuku lwabatsha bengiyokulwisana lezidakamizwa, abasekhulayo bephusheka girl bathi bakubone kuqakathekile ukuthi baqhube uhlelo lokulondoloza ukuhlanzeka kwesibhedlela sempilo ngendlela kutshengisa abanye babo ukuthi kuningi ontanga abangakwenza besamelele ukuthola okokuziphilisa kulokuthatha izidakamizwa kumbe unatha utshwala. Ngimele Studio 7 igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Okwamanje kasizweni udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Elemelika lisola kakhulu isinqumo seziphathamandla zakwele Sudan esokukhulula umalwecatsha womhlaba wonke oqokiweyo u-Abdel Rauf Abu Zayed. U-Abu Zayed owagwejwa ndawonye labanye bakhe besetheswa icala lokubulala inxusa yakwelemelika u-John Granville lesizalwane sakwele Sudan u-Abdel Rahman Abbas ababesebenzela inhlanganiso ye-USAID eKhartoum ngomnyaka ka-2008. John Granville wayeleminyaka engamashumi amathathu lantathu ebulawa ngomalo babecatsha laba ngesikhathi esenza inhlelo zentando yabaningi kanye lokubusa eze-USAID isekela isivumelwano sokuthula esagqiba impi ende phakathi kwamaqembu esizwe seSudan. U-Abdel Abbas owayeleminyaka phose engamashumi amane 39 wayengomunye wamalunga awokuqala awogatsha olubona ngokupha usizo lapho kube lomonakalo olwe-USAID esabelweni seDarfur. U-Abu Zaid wetheswa icala lokuphatheka ekubulaleni laba bantu wagwetshelwa ukulengiswa. Mhlaka 23 kazibandlela lonyaka, inkantolo ephakemeyo i-Supreme Court eye-Sudan yamkhulula. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Ned Price uthe inkulumo yabakole Sudan eyokuthi umdeni wako Granville sowaxola ngamanga. Sithi uhulumende wele Sudan ngasebenzise zonke indlela zomthetho azenelisayo ukuntshintsha isinqumo sokukhulula u-Abu Zaid ambophe njalo. Esipha umbiko obhaliweyo uSamantha Power isiphathamandla se-USAID uthe ukukhululwa kombulali kaJohn lo Abdul Rahman kwenziwe ngendlela engacacanga akwemukeleki njalo ucabangela ukuthi isivumelwano somnyaka ka-2020 phakathi kwelemelika leSudan esezicelo zomthetho sitho ukuthi u-Abu Zaid waxolelwa kungamanga njalo kuyakhohlisa. Sizaqhubekela phambili sidinga ukuziphendulela okugcweleyo njalo mina lenhlanganiso yonke e-USAID silusizi kumindeni kaJohn lo Abdul Rahman njengoba beqhubeka bekhuthazela ukubulawa kwabathandekayo babo kutsho inxusa uPower. Sizasebenzela ukuhlonipha lokukhumbula uJohn lo Abdul Rahman kanye lokuphithekela ubulungiswa bokubulawa kwabo. Sizaqhubekela phambili sizimisele ukusebenzelana lezizalwane zakwele Sudan lezifiso zazo ezelizwe elilokuthula lentando yenengi. Isikhulumeli sikahulumende omnumzana Price uthele Melika liqhubekela phambili lihlanganyela leziphathamandla zakwele Sudan ukubona kulolutho olwenziwayo ngodaba lolu olugxekayo. Ukuphepha kwezizalwane zakwele Melika kanye lezisebenzi zenxusa phetsheya kuzahlala kuqakatheke kakhulu kuhulumende wethu, kutsho umnumzana Price. Kasisoze sayekethisa. Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Kuwoza Friday namhla sileqembu elicula i-gospel ele-United Apostolic Combined Church Choir lihamba lengane zevangeli bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Seyize yaphola. Untunkamili Nkomo we-Studio 7 uyalandisa.
Siphakamisa leli qembu
sanibona nimhlaba wonke jikelele igama lami ngisithanda inkosi Mpofu ozalwa eLupane United Apostolic Combined Church Choir featuring ingane zevangeli ikwaya ephuma ngaphansi kwebandla le-United. I-United Apostolic Combined Church idabuka eMbawulo eFelabusi. Siqale kumnyaka ophelileyo 2022 ngoMay zarekhoda ngoSeptember. Kuyi-album yokuqala esiyenze neqembu lengane zevangeli choir.
Them
ngikhathekile
abangathanda ukuxhumana lani mampofu kumbe ukuthenga idlalade balithola ngapi balithola njani
umculo wethu abafuna ukuthola esayithi laseZimbabwe atholakala kuGoodwin Dube inamba yakhe ithi 078-215-9521 kwabase South Africa utholakala kuThandi Nkosi noThulani inamba zikaThandi zithi 073-028-3032 eyinye ithi 078-518-1879
yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
kubalandeli bethu sithi thina siyalibonga uxhaso lwenu kwabasixhasileyo asebelitholile i-CD kwabangakalitholi sithi tholani i-CD lisixhase njengabantwana basekhaya nathi siyazidinga izandla zenu bese futhi sisathembisa okumnandi okuningi esisazokwenza sizame nathi ukuthi sishumayele ivangeli lenkosi ngendlela esifisa ngayo ngoba amathalenti siwaphiwa ngendlela ehlukeneyo bese ngithi mina siyabonga kakhulu kwabazosincedisa abazosixhasa nasebesixhasi nje inkosini busini
icula igospel ele United Apostolic Combined Church Choir. Good Life Talk namhla sikhangela impi esifikise umnyaka namhla eyokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kanye lohambo lokwethekelela izwekazi leAfrica okukamongameli weMelika unkosikazi Jill Biden. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Namhlanje impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isifikise umnyaka. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.